umuntu wonke uyaphiwa ithuba lokuthi alungiswe ulutho. Njengoba ukukhuluma okwenzwe ibandla elezamPF elingukhulumende ukuthi kuzaba lobunzima yebo ye. Kodwa sikhanele ukusaza ukuthi imizamo yonke lengabilungiswa ibandla lezamPF lokhulumende. Abantu kusasa bazakukhulisa yebo ye siphakathi kohlelo olokuthi ngamuntu ezakhululeka vele uhlelo lukhona. Umhlelo ngathi umhlelo ukhona. Okukhona ukuthi izinqumo zolezo ezikhona ngezizakhangelisisa ukuthi abantu bazahlala kuhle kusasa ngoba into zonke zonakele emuva ngale. So ubaba uMnankagwa laye uzama ngokusebenzisa ama-technocrats abanjabo uMthuli Ncube. Siyakhala ukuthi labana izamuntu ezingubuthi sekhala ama-technocrats ukuthi sebekhona sengcisana lohulumende bangcisana lobaba uMnankagwa ukuthi ilizwe libe ngendlela enhle ukuthi alibaphile ngihle. Yebo ye ubunzima bukhona akulamuntu owalayo naye upresident wangivuthi ubunzima bukhona kodwa sibekezeleni kusasa kuzalungi.
Abanengi inkomo bakhala ngokuthi udaba lwenkohlakalo yilo osolubulele ilizwe njalo uhulumende ukhanya engaluqakathekisi kakhulu ngoba ingqungquthela zenkohlakalo zikhanya ziphakathi kwakhe uhulumende. Ungathini ngalokho?
Ezinto kuyabe kufanele ukuthi kulokhu kukhuluma kwabantu lokukhuluma okuliqiniso. Abantu kungenzekala ukuthi kwesikhathi bakhulume ngendlela bona bona ababona ngayo izinto okungasikho iqiniso njalo okungelabo ufakazi. Mina engakutsho lapho kankomo ukuthi asimeleleni lawo mathuba asekhona asevezwe yini libandla kanye lokuhulumende ukuthi kusasa izinto zizalunga. Wakhalathe iZANU-PF njengebandla elisembusweni alikhethi ukuthi lumuntu ngoyibandla kumbe lumuntu ngani. Nxa ukorrupt ukorrupt, nxa uphambanisa uyaphambanisa. And kunjalo nje sikhalele ukuthi khona even laba abazabuya bekhala abantu laba ukuthi abaphambanisa abane corruption benza lokhu nalokhuyana kufanele babotshwe bonke bangena ejele kungela ukuthi lo ngwaliphi ibala kumbe lo umi ngasiphi isigaba singathe kuphilele.